lanele ukudakela kuqhubekela phambili-ke kusenziwa libandla lezanupf. Abantu betshaywa, abantu bethunjwa, belinyazwa, behlalela ukwenza imihlangano lokhuyana kuyadanisa kakhulu. Njengebandla le-Citizens Coalition for Change, kukhanya-ke yithi-ke esinye udlamelo lwenziwa-ke kumalunga ebandla le awe-TCC kakhulu. Kuyasenzela obala ukuthi uhulumende wezanupf ekamengagwa bayelesaba kakhulu ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba ebona ukuthi yini elizanqoba ukhetho lomnyaka odlayo. Yikho-ke sezama-ke ukuthi ayinqabele-ke ukunqoba kwaleli bandla ngokuthi abantu bethuselwe batshaywe emakhaya. Yikho isiqalisileke izame ukwethusela abantu abanye betshaywa, abanye bevalelwa, bengahambiswa enkantolo. Yikuzama ukuhlukuluzela kwethusela ukuthi abantu abasekela lelo bandla, labantu abafuna ukuvotela lelo bandla besabe bekhatshana ukuze besinqoba-ke ngendlela-ke yobugwelegwele bona lokho.
Kulokwesabela ukuthi ukhetho lusondela nje, udlakela lalo luzadlondlobala kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu, kukhona yini elingakwenza kumbe elizakwenza njengebandla eliphikisayo?
Ebandla eliphikisayo okwenzakalayo kuyasidanisa kakhulu. Yikho siyatshaya ukhwelo emazweni nje esakhelane lawo, siyatshaya ukhwelo kwi-SADC, siyatshaya ukhwelo kwi-AU, siyatshaya ukhwelo kwi-international community ukuthi ibone okwenzakalayo eZimbabwe, ingene okwenzakala eZimbabwe kumise, kungaqhubekeli phambili kusenzakala. Njalo sifuna ukuthi-ke abazokhaselayo ukhetho abavela kwamanye amazwe bavunyelwe babuye nje bakhululeke. Kusasele inyanga funa ezidlula isithupha lolo khetho lwakayenziwa, kusadlula njalo inyanga eziyisithupha lolo khetho solwenziwe. Lokhu kuzayenza ukuthi-ke babone konke kwabo kusenzakala elizweni, hatshi ukuthi kuthe ukhetho belukhululekile kodwa abantu behlukunyezwa, bitshaywe, bebotshwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lingavunyelwa ukuthi likhankathe. Kuyinto-ke embi kakhulu esenzisela ukuthi-ke akulalungelo loluntu elizweni leZimbabwe.